Ingxoxo mpikiswano le eyenzelwa eBelmont University eNashville, Tennessee bekumele ibe ngeyesithathu phakathi kwababili laba abavotelwa mhla ka-3 ngolwezi. Kungxoxo mpikiswano yakuqala abantu abaningi bayisola kakhulu besithi kabazwanga lutho ngoba uTrump ukhanya wayetholele uBiden ubhulo njengoba wayengenela sonke isikhathi nxa uBiden ekhuluma. Kwakumele bangqikilane kungxoxo mpikiswano yesibili kodwa iCommission on Presidential Debates yatshelwa ngabasekela uTrump wayesanda kuhlolwa watholakala elegciwane le-COVID-19 ukuthi kasuze aphatheke kuyo kusetshenziswa inkundla zokuxhumana. Namhla kukhangelelwe ukuthi ikhomishini le izavimba lowo ozazama ukukhuluma isikhathi sakhe singakafiki. Okuza kukhulunywa kungxoxo mpikiswano le kuqoqela ubudlelwano belizwe lemelika lamanye amazwe, umkhuhlane we-COVID-19, ukudingwa kwalowo ozangena kudala le-Supreme Court unkosikazi Amy Coney Barrett lokunye. Abalandela ukwenzakala kukhetho lolu bathi zindala zombili. Umnumzana Busani Mbuzo Ntini odabuka eZimbabwe ozavota kukhetho lolu uthi kunenge okuzaxoxwa ngababili laba
izathinta izinto ezithize ezi-includa indaba ye-Iran le-Russia okhanya nto aba-interfere kuma-elections abuyayo, njalo mbona abazakhuluma nge-confirmation ka-Barrett obeyinomini ye-Supreme Court.
Omunye njalo olandela okwenzakala kukhetho lolu unkosikazi Priscilla Ndlovu uthi abantu bayimelele kakhulu ingxoxo mpikiswano le.
Namhla iza kuba ingevuthayo ngoba omunye lomunye uzama ukuthi athole imiqomelo yokuthi abantu bambone ngcono ukuthi nguye osefanele ukuthi abuse ilizwe. Kuzabe kutshisa sibili kuluyiwa namhla, omunye lomunye funa ukuthi aphume engonqobileyo.
Uthi uTrump uzazama kakhulu ukukhulela uBiden.
UTrump uzabe cabanga ukuthi kuyini angakungcolisa ngakho uBiden ukuthi uBiden abantu bambone njengomuntu omubi, yindlela yena adebate ngayo ama-facts kalawo. Ngenye indlela uBiden yena uzabe zama ukuthi asitshengise ukuthi yena nxa angakhetha uzabusa njani, njalo ekhuluma ngama-policies azawafaka azakwenza impilo zabantu zibe ngcono.
Abantu abedlula izigidi ezingama-41 million sebevotile kukhetho lolu, kuthi njalo abanye kukhanya bazavota ngosuku lokhetho. Umnumzana Ntini uthi bakhona abangakacabangi kahle ngokuvota kukhetho lolu.
Abalutshwane kakhulu abazabenefitha kule idebate ngoba abantu abaningi vele sebevotile bayenzelwa ukuthiwa i-early voting, abanye sebenze i-mail-in ballot. So bakhona ingxenye abanye abanjengama-independent kumbe ama-undecided voters azalalela then ebeselokhuza ebesehamba esiyavota sebekhethela bamfunayo ngama-issues azakhuluyo, kodwa abaningi hhayi vele sebekhethela.
Unkosikazi Ndlovu uyakusekela lokhu.
Mina ngibona ngathi i-election le ngenxa indlela ebehlukene ngayo lamanye ama-election eminye iminyaka, lokhu ethuselana obekukhona ngevoti, abantu abaningi sebeqedile sebekwazi ukuthi bazavotela bani. Ngibona laba abanye kwesinye isikhathi ababethi bebuzwa ukuthi hhayi angacabanga ukuthi ngizavotela bani, ngabantu abangafuni ukuphumela egcekeni ukuthi bazavotela bani. Ngibona ngani abantu abaningi sebe qedile ukuthi bona bavotela bani. Lokhu kutshengisa ngendlela abantu abavota ngayo kulawo izindawo lapho i-early voting has started.
Ukhetho lwemelika lwenziwa ngesikhathi kulabantu abedlula 1,221,000 asebebulewe yi-COVID-19 elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nguGibbs Dube.